umahluleli wedale yayikhothi uJustice Bisiraikwenda uthe isicelo lesi esibekwe ngabe-CCC edale kasihlelwanga kuhle ngoba amagqwetha ebandla leli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe-CCC abesithi ukuxoshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Tshabangu edale lephalamende kwakungekho emthethweni besithi ngabamazi uTshabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. UGwenda wazise ukuba udaba oluvele kumthethwandaba olokuba uTshabangu ungunobhala we-CCC lobahatshi kumele luthoniswe okugcweleyo amalunga lawa engakaceli ukuba okwenziwa nguTshabangu kumiswe. Igqwetha likaTshabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchasise okwenzakale emthethwandaba esithi bayathaba ngesinqumo lesi.
Solo ikufake kwacaca ukuthi ama-applicants lapha angifuna ukusebenzisa ibaleli thukuthamba kodwa abazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo. Kusitsho ukuthi bakwazi ukuthi bafayele ama-summons. Ama-summons ababewafayelile hhayi ngokuthi khonokho asebekucela kathesi ku-application kube yikho kudidemayo. Ikhothithi nxa kungela bufakazi obubiswayo ukuthi indaba leyi icazulwe yona izakwazi njani ukuthi uzibane nguzibane.
Uqhubeke esithi amalunga awe-CCC kumele abekwazi ukuba uTshabangu unamandla okuxothisa wonke amalunga ebandla leli ephalamende ngoba wakhethwa ukuba ngunobhala jikelele we-CCC.
Kodwa nje ngendlela sithabile ukuthi ngisukubane kwaba njalo ngoba yithi kade si-aplayele ukuthi kube njalo kodwa isincithile ama-court angani athe xaxa kodwa kungasenani ixosho kukhona.
Omunye umfakazi kudaba lwe-CCC loTshabangu umnumzana Jameson Timba utshele into lezindaba ukuba umthethwandaba ukubone kufanele ukuthi kuthonisiswe okwesikhundla sikaTshabangu kungakakhangelwa izicelo ezihambelana lodaba lolu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi loba nje beyamukela okwethulwe lidale ngabamazi uTshabangu athi usebenzelana le-ZANU-PF.
uTshabangu usetshenziswa nje libandla le-ZANU-PF ukudunga amanzi ade-clear awe-CCC lokuzama ukudiliza ngobukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa kodwa ngokuthi sebeyehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uTshabangu bafika lapho abafuna khona.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF liyakuphikisa lokhu lisithi lokhu okwenzakala kubandla le-CCC akulani elibusayo. Isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi bazalandela okuzaphuma emthethwandaba.
ZANU-PF do not tell the opposition what to do or how to conduct their business.
njengeZANU-PF asitsheli abantu abaphikisayo ukuba benze njani kodwa siyabakhuthaza ukuba baqakathekise ukumela abantu kulokuba balwisane ongasoze kusize uZulu weZimbabwe.
Amagqwetha kaTshabangu akhokhelwa ngumnumzana Louis Uriri athi kawasoze phatheke kukhetho oluzayo amalunga e-CCC uma engavinjwa ngumthethwandaba ukuba angene kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka-3 Nhlolanja. Kulamanye axotshiswa nguTshabangu amiswa ukungena kukhetho olwaqhutshwa ngoMpalakazi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.